Embona ngani into ebalulekileyo ukuthi kukhulunywe ukuthi li province iza ibise kanjani ibulawayo South, ukuthi ibulawayo South ibe yisik elokhuzeni ephushwa yi-MDC angithi ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa, ukuthi iward 28 le ehluthume yizo ezandeni ze-MDC anje iyabuyela njani ukuthi ibe yiward ekhokhelwa yini i-MDC engaphansi kulokhuzeni kwe-MDC. Angithi bengicabanga ukuthi yinto ecakathekileyo ukuthi kukhanye ukuthi sokule bukhokheli obuthiyeneyo ukubambana kuprovinsi. Ngithemba lokhana leza umkhosi sikhathi iward 28 ithathwa yizana. Ngibona ngani lokhu-ke kuyaba ngayo ama-agenda okuthi abantu bengakhuluma ngawo, hathi ukuthi sibe sikhuluma into ezingazange zilotshelwe ku-national. So kade sibona ngani uchairman ube sekhulumile ukuthi next agenda ukuthi sibone njani ukuthi sithabise ama-supporters ethu ngendaba zika-WAP 28 yokudawayo South le iyaaa yizana ukuphilisa ngenxa yokuthi bekulezi gwenxa ekade zikhona endleleni yethu.
Ye, izigwenxa lathi sizibonile lizazivala njani izigwenxa lezi, ikakhulu ezokuthi kuyatholakala abantu ababili kumbe abane bencintisa isigaba sinye, liza kwenza njani khona?
Into ekhona laphana ukuthi ilokhuzeni ningathi ama-supporters angithi nga ekhangele thina angithi kumele sinike i-AFP yona i-leadership angithi yona i-province imele ikhokhele ibe yiyo ephambili ukukhampena. Kuzananzelela ukuthi laphana akuzange kube lama-campaigns, into eyiyo eyasolwa ngubani? Upresident wethu ukuthi lokhu akuhanjisanga ngendlela. And isithethi sikhangela kulokhu zenini ku-Congress abantu abayiba abasisapota abakuma-structures bayisola naleya nto and bathe beyisolile bathe sebekulungisisa bakhetha i-province enjani entsha angithi. So mbona ngani owakhe sisilakho ekuthiwa yi-confidence ukuthi sizakulungisa ankolo ukuthi sizabuyela kulolwane uhambo olohamba ibona labana abayibo abayekela ilokhu zenini i-CD ithathwa yi-ZANU-PF. So mbona ngani ngolwesine sesike sahlala phansi siyabe sisitela ama-supporters ethu ukuthi uhambo lwethu lunjani, kodwa asibuyeli khonokhuyane eunjani ukuthi siyekethise izinto siyekele izinto ezithathwa yizana. Lokhu asingazake sikwenze, yikho ubona ama-supporters ahle anjani akhetha a-new leadership ukukhokhela obutsha, athi ubukhokhela obekethisa izinto obekethisa ukuze i-CD igcine ithathwa yizana uphiwe.